Unje kwa uqale lonyaka ukuqeqetsha iqambu leZPC wange njalo uthi ukhethe ukusebenzela lona ngoba ilesifiso sokuphakamisa inzalo yasemalahleni.
Manenga amathimba athi kodwa ngizithatha manje seduze. Ukuthi sivuselele njalo ibhora sinomsebenzi sokusebenzela ibhora ewayo. Ama players maningi kodwa amakhoch abuyayo ngumkhuba ukhoch naye isizwe evela kachana ubuya labantu njengama players ama local. Now, it says straight up as a dragon. So, that has moved, said it. He played A1 game. Said I want to be one. So, not a startup band, start a level of our section.
Iqembu leZPC Wange yilo elihlezi esiqongweni sengalane yemiklomelo kusigaba seSouthern Region Division 1 Soccer League lile miklomelo engamachumi amathathu lesikhombisa ngemva kwemidlalo elichumi lantathu. Unje kwa uthi lokhu kukhomba ukuba basendleleni eqondileyo.
Okwakathethi siyabumba umnyaka oqala nje kwenzeni ibhesi kodwa umango esesiwuhambile kathethi. Angumango mbi umango mbi singahamba 12-10 singelamisi akitshengisa ukuthi lomsebenzi.
Unje kwa uqhubekele phambili wathi inkinga ababhekane layo edolobheni leWange yikuba inhlelo zokuthuthukisa abadlali abasakhulayo kazisela womfutho njengakudala.
Ngasikhangisa ukudlala umdlalo webhora lo umfana omncane sidlale ama-teams awefomo bathi sebengibonile babekhokhela ibhora ngesikhathi sonaleso fomoyo umapesikala yibo abangithatha abangidraft abangidlisa ku-junior professional development program eWange Football Club. Lesi bona ngani ifile kathesi ngoba dala pha wasithi ungangena khona phansi ungena kwisithi oyozayidlala ngaso udlalela iWange.
Unje kwa udlalele iqembu leWange waze wathatha umhlalaphansi njalo ekumeni kwakhe ukudlala uqale uqeqetsha leli qembu encedisa abaqeqetshi ababalisa uNation Dube kanye loTenen Chilumba. Ngomnyaka ka-2017 usuke wasebenzela iqembu leZPC Kariba ephathisa uGodfrey Tamirepi. Uke wasebenza njalo kwele Botswana ngemva kokuthiya kwakhe iqembu leZPC Kariba. Kwathi ekuphendukeni kwakhe uqeqetshe iqembu elidlala kusigaba seSouthern Region Division 1 LADRC nyakenye. Ni mele studio 7 ngobulawayo ngingu Joseph Njanje.